sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 28 kuzibandlela 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Angizange ngikwanise ukuthi ulibona umnyaka oqala. Ngiyabonga uNkulunkulu osigcine njengedolobho, usigcine kuhle kakhulu. Ngalowo mthandazo ka-2020, asiceleni kuNkulunkulu ngoba idolobho lakobulawayo lapha amadamu ethu ayiku 34.75%.
Abekansili yakobulawayo baqoqe umbuthano wokuthandazela leli dolobho bakhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke esebenzisa amanzi ngonanzelelo ngoba esilela emadamu. Elamelika litshele umanyano weSADC ukuthi umnotho weZimbabwe awubulawa izijeziso zenotho kodwa udilizwa ngumbuso weZANU-PF omubi. Silehlandla lesibili lohlelo lwethu olukhangelane lendlala ehlasele abantu abangu 7.7 million lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abekansili yakobulawayo lamhlanje baqoqe umbuthano wokuthandazela leli dolobho lapho umeya umnumzana Solomon Mguni atshele khona lumbuthano ukuthi kumele uZulu aqhubeke esebenzisa amanzi ngonanzelelo ngoba esilela emadamu. Kubika intathele zindaba yethu uBathabile Masuku.
Abafundisi bamabandla achiyeneyo ezokholo, abalandeli babo kanye labezinye inhlangothi zempilo bathe gwaqa eLight City Hall kobulawayo lamhlanje ngenjongo yokuthandazela idolobho leli. Umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uhle wathatha leli thuba lokuchasisa ngesimo samanzi esisemadamini anathwa ileli dolobho.
Angizange ngikwanise ukuthi ulibona umnyaka oqala. Ngiyabonga uNkulunkulu osigcine njengedolobho, usigcine kuhle kakhulu. Ngalowo mthandazo ka-2020, asiceleni kuNkulunkulu ngoba idolobho lakobulawayo lapha amadamu ethu ayiku 34.75%. Lapha amanye amadamu amabili angasasebenziyo, anjengemzingwane le-aphancema. Insiza eku 37.71%, inyankuni yona iku 51.72%.
Idolobho lakobulawayo libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi ngenxa yokuba amadamu awatholanga amanzi eneleyo. Izakhamuzi ziqeda insuku ezine kusiya kwezinhlanu zingela amanzi aphuma empompini, njalo izikotsho eziningi emalokitshini azisebenzi. Umeli weZimbabwe Council of Churches umnumzana Lazarus Mpande kanye uthi isimo esikhona emphakathini yiso esenze babuthane ukuze bacele kuNkulunkulu ngoba lokhu sokungaphezu kwamandla abo.
Injongo ukuthi sibe la umthwalo webandla wokuthandaza, uthandazela isimo somphakathi, ikakhulu sibhekane lokuswelakala kwezulu. Uswelakala kwezulu kuyinkinga ngoba izinto eziningi zizowonakala, amanzi okunatha, izinyamazana, abantu jejikelele kuzama luhlupho. Siloku jabula ke ukuthi le njongo asihambisani kwendawo sesiyibeke kuNkulunkulu ukuthi asisize ngamadamu ethu.
Umnumzana Promise Nyathi, umfundisi webandla le-Church of Christ, uthi ulusizi ngoba intsha ayiphatheke emhlanganweni enjengale ephathelane lentuthuko yedolobho labo.
Into edanisayo ukuthi imihlangano enje isuka-ke ingene ngabantu abadala kuphela, kanti abatsha bayekela izinto lezi bathi ngezabadala. Kodwa-ke ngiyananzelela ukuthi-ke ikusasa ngelabatsha, ikusasa ngelabontanga okumele bazilungisele ubulawayo wabo ngendlela abayithandayo ngeni ngoba badala laba isikhathi zabo sezisondele zokuthi basuke emhlabeni.
Omunye wabafundisi abakade bekulumbuthano umnumzana Gilbert Mzenzi Babasa uncome ukuqoqwa kwalumbuthano.
Kube kuhle ukuthi sihlangane namhlanje sithandazela umuzi wethu wakobulawayo. Singabantu bakobulawayo sisuka ezabelweni ezehlukeneyo, sikhonza ngendlela ezehlukeneyo, singabe emuli ezihlukeneyo, kodwa simanyene ngobulawayo munye. Sithandazile, sikhalile kuThixo, siphendukile, sicele izulu kakhulukazi, izulu amanzi ngoba amanzi ayimpilo.
Abafundisi baveze ukuzimisela kwabo ukuthi bathandazele idolobho lakobulawayo ukuze kube lokuthula njalo lithuthuke. Ngesizathu sokuthi idolobho likhangelane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi, bakhala ngokuthi umsebenzi wonke enhlangothini zonke zempilo uyaphazamise kanxa kungela manzi, okungabuyisela muva imizamo yonke yokuthuthukisa leli dolobho. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Elamelika namuhla litshele umanyano weSADC ukuthi umnotho weZimbabwe awubulawa izijeziso elazifakela iziphathamandla zebandla leZANU-PF, kodwa ubhidlizwa ngumbuso omubi kahulumende lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Umeli weMelika kwele Botswana umnumzana Craig Lewis Cloud wethule amazwi la kunobhala jikelele weSADC uDokotela Steho Mena Lawrence Tex emhlanganweni abawenzele eGaborone. Isigodlo seMelika sithi uAmbassador Cloud uchazisele uDr. Tex ukuthi izijeziso zeMelika ziphatha amalunga eZANU-PF edlula ikhulu kuphela kanye lamankampani lobudlelwano laleli bandla. Ngokunjalo uthe izijeziso lezi kazilani lokutshabalala komnotho weZimbabwe. Uthe leMelika liqhubeka liphathisa eleZimbabwe ngenhlelo zentuthuko lokuthi kusukela ngo-1980 ilizwe lakhe seliphathise eleZimbabwe ngemali efika ku-$3 billion. Lanxa singenelisanga ukuzwa icele likadokotela Tex, yinto eyazakalayo ukuthi uhlezi echothoza izijeziso lezi esithi kumele zesulwe. Sixhume isikhulumeli somholi we-MDC udokotela Nkululeko Spanda, yena othi amqotho amazwi akhulunywa yiMelika.
Ukulungiswa kwenkinga ye-economy kweleZimbabwe ingenziwa nguhulumende weZimbabwe nxa angathatha amalunga okuthi alungisise udaba oluhluphayo ababe besesaba ukuzoyenza i-investment eZimbabwe kumbe ukuletha izimali kweleZimbabwe ngalolo hlobo. Kuqakathekile ukuthi sazi-ke ukuthi ilizwe lonke jikelele, umhlaba wonke jikelele usunanzelela ukuthi udaba lweZimbabwe lingaphi. Ngiyathemba ukuthi lezi zamazwe ze-SADC njalo lo President Mbeki sike samuzwa ngesinye isikhathi ekhuluma ukuthi iZimbabwe fanele ilungise indaba udubo lwayo olwe-politics namalungelo abantu nxa ifuna ukuthi kulungiswe udaba lwe-economy. Ngalokho kubona ngani sisebangene esihle njalo abantu abaningi bazaphalalaba kunanzelela ukuthi okubi yindlela ubukhokheli beZimbabwe obuthatha ngayo ezombusazwe lezokuphathwa kwamalungelo abantu.
Udokotela Tex ngomunye wabantu abahamba phambili kumkhankaso ukuthi izijeziso lezi kumele zesulwe. Ubona ngani usuthisekile yini ngencazelo ayiphiwe ngumeli weMelika lo?
Siyazi ukuthi uDr. Tex ngukhanda aqinile ngodaba lolu ngendlela yokuthi uyabe sithi nje yena ngifuna ukuthi ngenze lokho okuthiwe ngabantu engibasebenzelayo abeSADC. Izizalwane zeZimbabwe, umuntu wonke weZimbabwe, njalo lezizalwane zezwe lavele e-Afrika ziyazi ukuthi iyinhlanganiso ezifana neSADC, iyinhlanganiso ezingela kuthanda ukusebenza ngendlela ehloniphekile nabantu njalo zikhokhelwa ngabakhokheli asebengani badala abangathandi ukuphucukisa ilizwe lethu siyaphambili izwekazi le-Afrika siyaphambili. Ngalolo hlobo siyazi ukuthi okubambe udaba kwaluvitshela phansi lapha njalo kufihla iqiniso akufika ukuthi uDr. Tex kakwazi ukuthi umnotho weZimbabwe ulawa ngurhulumente weZimbabwe uyakwazi kodwa uthanda nje ukuthi athabise labo abamqhashileyo abangabakhokheli be-Sabrina.
Udokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe njalo lomsekeli kamphathi Ntambo obona ngokuhanjiswa kwemibiko ngemitshina yakulezi nsuku njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Dingumuziphuthi yena othi izijeziso yizo ezibulala umnotho welizwe ngakho uthi kumele zesulwe.
Ye i-corruption ivunyiwe ukuthi ibikhona kodwa uthe engena-ke embusweni ubaba uMnangagwa wahle waphawula inhlelo zokuthi alisane ne-corruption. I-corruption le ayiqalanga kuyi-event kuthiwa namhlanje kulelanga le-corruption. I-corruption yaqala kancane kancane yakhumbula ngesikhathi sakomorris nyagumbo bezekanje uloveeanda kusiya 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 futhi-ke nxa abantu sebephakathi kwezijezo zomnotho impilo yabantu jikelele ibe nzima ibisifundisa abantu kwenza indlela zokweba lokusebenzela eceleni kwamemethekisa i-corruption. Ubaba uMnangagwa wabuya wathi yikho okumele sibe ngayo. Sivumile ukuthi i-corruption ikhona kodwa siyavuma njalo ukuthi abantu sebesesabukeba lokwenza i-corruption ngoba bekwazi ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzimisele ukulisa i-corruption. Ngitho lalabo kwakuthiwa basebenza bengaphansi kwebandla leZANU-PF liyababona bengena emthethwandaba lapha otaphuma labanye kutshengisa ukuthi kulesidingo sokuthi abantu bananzelele ukuthi i-corruption iyaliswa kodwa ayisoze iphele khonapho khonapho. Ngakho-ke umbono wami ngowokuthi inkulumo kameli wami ngole Botswana itshekile ngoba kananzeleli ukuthi ilizwe lakhe lokhu lizondele ukuthi iZimbabwe idala ubungane namanye amazwe okungabe kuthiwa kanabudlelwano obungako le-America.
Kodwa uyakulandula yini ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo ngoba siyake sibone abantu bebotshwa mahlayana nje abanye behlukuluzwa kakubi ngamapholisa lamasosha?
IZimbabwe yenza izinto eziphathelane kumbe ezimunyethwe isisekelo sombuso njalo lokusebenza kwemithetho welizwe leZimbabwe. Akulanto kuthiwa ikwephulwa kwamalungelo oluntu ekhona lapha. Akambe abantu laba ababhala iindaba zabo abantu laba abaqamba amanga besithi kade betshontshiwe baqeda khonapho sebenikwa ama-scholarship abantu laba abaqamba amanga besithi bangabafundisi bangopasta besenzela ukuthi bethe bethola ama-scholarship. Licabanga ukuthi abantu abamnyama yizula yini ukuthi asiboni ukuthi kule sandla esiloboya? Asingaphandulwa ngabantu ngenxa yokuthi singabayanga.
Umnumzana Dingumuziphuthi ngumsekeli kamphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku njalo ungumeli webulili ma-West edale lephalamende ekuZANU-PF.
Lingakhuthwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Izakhamizi zemaphandleni ikakhulu omama labantwana bahlaselwe yindlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu kwiminyaka edluleyo. Iningi lithi lilala ngendlala kulezi nsuku njalo licela uhulumende ukuba engeze uncedo lwamabele oluphiwa izakhamizi. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Iningi lezakhamizi emhlubulweni eGwanda sezile minyaka emibili zingalimi ngenxa yokungani kuhle kwezulu osekudala ukuthi zihlaselwe indlala enkulu kakhulu. Iningi lithi selisidla kanye ngelanga kuthi abanye bathi bayahlala insukwana bengadlanga lutho. Ukufa kwenkomo ezizinkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000 kulesi sabelo sekudala udubo oluphindwe kabili ngoba imuli zingasela zifuyo ezingazithengisa ukuze zithenge ukudla. Unkosikazi Evelyn Moyo owesigabeni sesifanjane Ntepe oneminyaka engamathumi ayisificaminwemibili uthi lalo bahulumente bancedisa ngamabele udubo isitshebo.
Mina ngihlala ngedwa njengombona kula ngiyadla sonke isitshwala sinesesingelasitshebo. Ungibona kade ngipheka umphulo kukho ngisithi anasitshebo. Nxa ngingatholi impuphu ngiyaswela sonke isitshebo seneso sokuthi ngiyapheka iporishi.
Unkosikazi Gladys Ncube esengezane oneminyaka ekuzalwe ngamathumi ayisificaminwemibili lanhlanu uthi uncedo lwamabele oluvela kurhulumente lusizi kangako ngoba bayabe bengelayo imali yokuyagayisa. UmaNcube ngomunye walabo abasukume besiyagola amacimbi ukuze athole imali yokuziphilisa.
Singaphuma umbona lo yiwe sigayisa wona kade siba sinika amabele abolileyo okubomvu okuthe gebhu. Urhulumente ngawo uyasiholisa le mali ngakungcono. Siyaphephetha siyegayisa kunjalo imali yakho nayikho.
Unkosikazi Anas Bando entalale uthi indlala yalo nyaka inkulu kakhulu.
Emasimini akulalutho so siphonkudla nje ukukuruvela kuruvela funa ukuncediswa ngokudla faka emlonyeni inkulu kudlula iminyaka yonke ukusela zifuyo vele sezifile zaphela sisele nje ngu-2-3.
Esine njalo isakhamuzi sentalale unkosikazi Leah Sibata uthi bebezamile ukulima kodwa ungane kuhle kwezulu kudale ukutsha kwezilimo.
Njengoba ungibona nginje ngihamba ngamakrashi angilale plan ile silimile kwamila mbijana kwatsha ngelanga kade siyakusela lutho. Thina siyasifisa ukuthi ngabe kuthiwa ngesikhathi sokulima so izulu ngalinile basilethele ama-tractor asilimele ngoba abanye siyaba singalanto zokulima.
Umnumzana Moses Moyo eyisakhamuzi seMawane 2 uthi laye ngomunye odinga uncedo lokudla ngoba esidla nzima labazukulu bakhe.
Asisebenzi umsebenzi wangothoni awudinga ngoswela okuhlala so indlala yiyo ehluphayo kakhulu ekhaya. Ngonto okuncane kuyahlupheka kudla iluntu ngicothi kumbe bangifake ehlelweni ukuthi ngihole nxa ngancediseka. Siyazama ukuthi silime silimile sokumilile kodwa kuyatsha akulazo.
Esine njalo isakhamuzi sentalale umnumzana Brighton Nare uthi abantu balakho ukubulawa indlala lonyaka.
Nga ukhulumende engasangenelanga hayi kutsho ukuthi lo nyaka sizazibona izidumbu sibe ezendlala. Abantu sibe lo nyaka baza kufa ngendlala ngoba sikhuluma sokathi semasimini kudra akula lutho olukhona. Singathi nje into nje kathi esisizayo indaba yezinjiva ade zibuyile so ngathi apha sidla izinto esizijelwe izinjiva.
Ukhansila kawa 13 Ntepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi abantwana bebesizakala nxa besesikolo ngoba bephekelwa amagwadla kodwa kulezi nsuku abadli ngoba ababalisi bekhala leyo msebenzi.
Ezikhathini leziyana abantwana bebesiza bedlile igwadla bevela khona ngale bekusiba ngcono sibilikithi kakhulu. Okathi ezinjengobana bengasebenzi kunzima abazali imali yokuthi kuyegayiswa kabalayo yikho sokusenza badla igwadla. Isishebo ngokunye kuluhlupho olumangalisayo kungavela ukhitshwakhitshwa kuyimali kokwana uthenga imbhida kuyadliwa kodwa usizo olukhulu lulaba kulaba abantwana abangala mali yokuthi bakhiphe. Uyabona nje sokusiyehlala laphana lo mgano wakho kungela sitshebo kodwa abanye becheba.
Usobhuku ephumule entalala umnumzana Transpata uthi kuyadinga ukuthi urhulumente engeze uncedo lokudla ngoba lungeneli.
Hayi isimo sendlala sikhulu kakhulu kulabanye nje abalutshwana abakutholayo iningi abantu abanye abakutholi so singatsho ukuthi akweneli. Abantu babelesifiso sokulima sibili kodwa abanye balima kodwa okuningi kwakhona kujili but emasimini ngale akulashiwa ukuthi singakhangelela ukuthi singaphuma lolutho.
Emadolobheni lakho indlala sihlasele njalo impuphu sisilela ezitolo okudala ukuthi kube lokuxokozela lapho ithe yabakhona. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ng-Albert Ncube.
Kusasa uEzra Chisaspanda uzasethulela okwenzakala eFilabusi esabelweni seMathebeleland South lapho okulabanye abafelwe zinkomo eziningi. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abedlula ikhulu kwele China ubikwa ususabalele wayafika kwamanye amazwe angaba litshumi lasikhombisa. Abezomvikela abalinda emngceleni wakwele Hungary babikwa bedubule emoyeni bezama ukuchitha ixuku labantu bakwele Serbia abakade befuqana bezama ukungena kulelo lizwe bedinga ubuphepheli. Imithetho yokuvimba ukungcoliswa komoya ophefumulwa ngabantu kwele South Africa ibikwa isithwalise nzima inkampani ephehla amagetsi kulelo lizwe e-Eskom. Sizwe ukuthi uChris Kande weStudio 7 usiphatheleni lamhlanje kuhlandla elikhangelane lezenotho.
Impahla emqoka empilweni kaZulu efana lempuphu, amafutha okuphekisa, lamafutha ezimota, lokunye nje akutholakali lula ezitolo. Kodwa emkambo wensitha konke lokhu kutholakala lula lanxa intengo iyabe isithe xaxa. Lanxa intengo iyabe isiphindwe kanenge nengi. Izitolo ezikhulu ezifana labo Michaels lezinye ezithengisa impahla ukugqoka ezifana labo Power Cells sezivaliwe elizweni ngoba abathengisa impahla efanayo bebeyithengisa phandle kwezitolo lezi. Kambe umkambo wensitha ungaba yiwo obulala amankampani azimeleyo na? Ingcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Angliston Sibanda uthi umkambo wensitha ususenza impilo kaZulu Makhaza ibe nzima.
Kulohlupho olukhona lobugwelegwele lobungilimbani obokuthi kulo daba lokuthi kuyathengiswa imali. So abantu bama-supermarket bayadulisa izinto ma uthenga nge-cash langabo i-cash. Xa uthenga rather nge-swipe langamaya i-cash. Bese kusithi banika ama-discount kulabo abathenga nge-cash. So kusenzakala ukuthi abantu bayathatha imali yanabebethe besathenga nge-cash abebeqeda izinto lezi impuphu lokunye kungatholakali. Bayekuthengisa nge-cash phandle. Bathenga ama-rand, bangathenga ama-randzana bawabhene nerate ephezulu phandle emkonqe ku-black market. Bathathe i-rate lokuzeliyana futhi bahambe besenze njalo. Akusoli ilizwe elinjalo elabantu abaphila ngokwenze njalo angeke liphumelele angeke liye ndawo. Uhlupho olukhona ukuthi uhulumende ngani ugoqa izandla akenzi lutho ngento yakhona sekungazani kuthiwa nje yinto enormal. Bese kusithi-ke laba abantu abanjengabantu basebenzi kahulumende labantu abasebenza behola imali zabo ngama-RTGS yibo abathenga impilo isinzima kakhulu ngoba ukuyathenga impuphu ngale kuyabe kufunakala ukuthi ube ne-cash ku-black market. Kanti njalo kupromota mnenge ukuthi i-culture yokuvila okuthi nje umuntu uyahamba e-supermarket asipine imali ayenze imali yakhe ahambe endlini yakhe. Akusela muntu ecabanga ukwenza anything e-productive ezathuthukisa ilizwe.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi kuliqiniso ukuthi umkambo wensitha ukhona emazweni amaningi emhlabeni jikelele kodwa oweZimbabwe usuka ube phambili.
Aloba kunomsebenzi lokunye ongenza ukuthi abantu baphile bebezaphila ngakho kodwa yi-black market ngoba shens akhona imali ayihambi kuformal economy abantu abazithengisele imali bashentshile imali outside i-formal economy yikho ithiwa yi-black market ngoba imali iyabe ingangeni kuma-banks iyabe ingangeni ku-formal market yikho. Njalo angiboni ukukhona mhlaba wonke ngoba ungaya e-America awuyitholi le-black market. So ayisiyo nto ekhona mhlaba wonke.
Kodwa umgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa impahla yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladla Ndiweni uthi Akusilo qiniso ukuthi umkambo wensitha yiwo obhidliza amabhizimusi avele ezimele, ngoba bona labo abanikazi bamabhizimisi amakhulu yibo abasusa impahla yabo ezitolo bayithengise ezitaladini.
Ngicabanga ukuthi futhi njalo akusiqiniso ukuthi ngizabantu bekhona ukuthi khonana i-black market isiwisa amakampani azimeleyo ngoba into sezitholakala phandle okwedlula ezitolo. Eqinisweni kuyikuthi abantu bezitolo yiwo abakhipha izinto phandle besiyathengisa, ama-managers ezitolo yiwo lama-workers abakhipha izinto besiyathengisa phandle. So angeke uzusole-ke abantu abazisebenzayo kuleyo black market njengoba lifisho but yona sithi i-formal economy ukuthi bayathengisa phandle. Nxa umuntu ebela ama-products ukuthi khonana mina ngiyakuwodisela as a business person, I wouldn't say no because when ungibo athethe esitolo akhipha phandle.
Uhulumende uhleze sithi ufuna ukuqeda umkambo wensitha, kodwa abanye bathi kuleziphathamandla zikahulumende eziphehla umkambo wensitha ngokususa impahla ezitolo zithengiswe emkambo lo ngentengo ethe xaxa. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, igama lami nguChris Gande.
Yebo, mthwakazo muhle. Liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sikhangela impilo yomculi owaba lodumo. Ingoma zakhe zijabulelwa ngumuntu wonke, hatshe eZimbabwe kuphela, kodwa lakwamanye amazwe. Umoyi u-Oliver Mthukudzi, yena obhubhe ngomnyaka odluleyo. Asizweni uMJ Sings, umhlabeleli odumayo koBulawayo, ekhuluma umbono wakhe.
Umnyaka odluleyo sizakuzele ngubaba wethu, umkhokheli, umuntu obesikhokhele emculweni, ubaba u-Oliver Mthukudzi. Umuntu odlale irole eqakatheke kakhulu emculweni ngoba umuntu esifundise iqakatheko sokusebenza nabanye. And ngiyakhumbula-ke ngisasemncane ngesikhathi umculo wakhe, ngomunye othole ithuba lokumbona ukushare stage naye. And one of the important lessons angifundise zona yikufunda, yokuthi kufunda kuphela.
Lo ngu-MJ Sings. Lithini ngembali ka-Oliver Mthukudzi? Iziphi ingoma ezikukhumbuza utuku? Sihlaziya imbali yempilo yakhe ukuthi yathinta njani abaculi abasachathulayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Mthukudzi ehlabela kamnandi esiqhubela uhlelo lwezindaba zakusihlwa. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umeya koBulawayo sekhuthaze izakhamizi ukuthi ziqhubeke zilondoloza amanzi ngoba esasilela emadamu. Elemelika litshele umanyano weSadaka ukuthi umnotho weZimbabwe awubulawa izijeziso zenotho, kodwa ubhidlizwa ngumbuso weZANU-PF omubi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.